Ukubopha ubaba uJob Skala, uloya njalo ngu-vice chairman wephathi yethu, kuyasidida njalo kubuhlungu ngoba abambophela khona akukho emthethweni. Banqaba freedom of expression, ukuhlukumeza nje ngenxa yokuthi sebephelele ngumphako. Bafuna ukuthusela abantu njengoba ungathusela ubaba ekhaya. Ngitsho lenkukhu lenkomo zonke zizatshotshobala, ngitsho lezinja zangikhona. Bazama ukuthusela uSikhala njengo-vice chairman okwenzela ukuthi i-rank and file ye-MDC isubele. Ngalokho mahlabezulu sibona ngani ukubhidliza i-constitution lamalungelo ayinqaba, kodwa-ke asisoze sibuyele emuva. Sizaqhuba ngamandla njengoba lokho ebaqalisayo inhlanganiso yethu ye-MDC Alliance ilokhu ikhula ngoba abantu sebebonile sibili ukuthi iphathi yabantu yiphi. Bangabona iphathi ezondwa yiZANU-PF, abantu bahle babone ukuthi yiyo iphathi emela iZimbabwe. Ngalokho mahlabezulu uSikhala ubotshiwe usejele e-maximum prison kunye lo-Hopewell Shingono baphiwa ama-charges afana nayo. Kanti lokhu kuzaze kuphele nini ukuhlukuluzwa? AmaNdebele bathi zobohla amanyosi.
Abacubungula ezemithetho bathi uSikhala loChingono babotshelwe ize ngoba umthetho okuthiwa bawephula awusekho, wesulwa inkantolo eminyakeni edluleyo. Lithini ngalokho?
Igovernment kaMnangagwa eZANU-PF ayisalandeli umthetho. Imithetho yeZimbabwe yenziwa yiPhalamenti, phinde kwenziwe eminye yi-presidential powers, enye yenziwe ngama-high court judges, le-constitutional court. Lokho kutshengisa mhlophe uthi iZANU-PF administration ayisananzi ngitsho imithetho. Umthetho lo walahlwa yi-constitutional court ngo-2014. Ukuthi awusebenzi ngenxa yokuthi unqabela abantu ukukhululeka bakholise amalungelo okukhuluma esithi freedom of expression. Ngalokho kumtshengisa mhlophe ukuthi banxwanele ukubhidliza lokudiliza ibandla labantu. Ngalokho mahlabezulu zinhle zithobelene, kodwa okwamanje abantu sebebonile ukuthi MDC yiyo emelele usapho lweZimbabwe.